elungangisi ngumthakathi uxolo makhelo nebendabiwe uxolo makhelo engibuzile uxolo angasi ngekanjani wakho elungangisi ngumthakathi mhlambe ngoba mister wangabulawa nguwe yini wena ungise ngumthakathi mhlambe ngoba ngishela ngabulawa nguwe yini wena ungise ngumthakathi umntu othakathayo